umthethwandaba we-ICJ unqume njalo ukuthi ele-Israyeli kumele limise ukuhlukunyezwa kwabantu beGaza noma ngayiphi indlela ebathinta enyameni kumbe emoyeni. Uthe ele-Israyeli kumele libone ukuthi usizo lokudla nokunye uncedo oluphuthumayo luyafinyelela abantu bakwele-Palestine abahlaselwe indlala emangalisayo ngenxa yempi eqhubekayo phakathi kwe-Israyeli le-Hamas. I-ICJ ithe njalo ele-Israyeli kumele lijezise amabutho alo nxa ethe adala amacala ombhuqazwe abulala abantu bachaza ngobuningi i-genocide. Umahluli ulayele Israyeli ukuthi lazise enkantolo ngemva kwenyanga ukuthi liyabe selithethe wapha amanyathelo ezinqumo ezethulwe namhlanje. Izizalwane zakwele-South Africa nezeZimbabwe zemukele izinqumo lezi ngenjabulo. Nangu umgcini uhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthuma Bena.
Sintshayela ihlombe iSouth Africa ngokuthi hambise uhulumeni wase-Israyeli enkantolo enkulu eyomhlaba. Izinto ezaphakanyiswa nguhulumende weSouth Africa inkantolo enkulu yomhlaba ivumelane lazo.
Abanye bathi kuyadingeka impela ukuthi ele-Israyeli livinjwe inkantolo yomhlaba ukuqhubekela phambili lihlasela iGaza, ngoba ukwekelwa kwezenzo ezinjalo kuyikho okwabangela ukufa kwezinkulungwane zabantu eZimbabwe ezigabeni zamathebeleland ase-Midland ngesikhathi sobhuqazwe wegugurawundi. Esinye isizalwane seZimbabwe njalo intatheli uMxolisi Ncube uthi loba nje eZimbabwe ibhekane nezayo elihlupho kufanele abantu bakujabulele ukuphepha kwabanye.
Into eyenzakala lapho kufanele ukuthi lathi singamaZimbabwe zinanxa siphakathi kwenkinga engakanani kwezombusazwe sizwelane labantu basePalestine, ngoba kuyafiwa and kufa kakhulu abantu abangasimasotsha ababizwa ngesilungu ukuthi ngama-civilians befela into abangayithandiyo bona. Angicabangi ukuthi abantu basePalestine bonke bayayithanda iHamas.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe sihlala kwele-South Africa, uMnumzana Davidson Mbambo laye uthi basemukela ngezandla zombili lesi sinqubo ngoba sivikela impilo zabantu.
Kuzakunceda, kuzoyenza nje ukuthi abantu be-Israel bame nje ukubulala abantu. Kuzosiza futhi ukuthi abantu base-Palestine bangalambi, ngoba uyabona nje impi le ukuhlasela kwabantu base-Palestine bekuphambanisa yonke into. Abantu bayagula, abantu bayalamba, abantu bayafa. So mina ngiyajabula kakhulu ngoba konke lokhu kuzoma.
Umgcini uhlalo wenhlanganiso ye-Jewish Board of Deputies unkosikazi Karen Milner uthi lo banje bengavumelani nendlela e-South Africa ephathe ngayo lolu daba, kukhona abakuthokozelayo kulesi sigwebo.
The South African Jewish Board of Deputies welcomes the ICJ's recognition.
Sithokozela ukuthi umthethwandaba kawuthongo ukuthi kubekwe phansi izikhali njengoba kufunwa yiSouth Africa, nokuthi uthe abathunjwa yihamasi abakhululwe.
Fundamental requirement.
Umthethwandaba wenkantolo ye-ICJ uyaphoqa ele-Israyeli ukuthi lilandele izinqumo zanamhlanje, kodwa akula ndlela ecacileyo leli lizwe elingabanjwa ngayo ngamandla ukuthi lihloniphe lezi zinqumo nxa lingafuni. Umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko kumabonakude ekhuthaza ele-Israyeli ukuthi lihloniphe izinqumo lezi njalo lizilandele okugcweleyo. Inhloko kahulumende we-Israyeli uMnumzana Benjamin Netanyahu yena uthe bazaqhubekela phambili bevikela ilizwe labo ekuhlaselweni iHamas, futhi uthi akuseloqiniso ukuthi benza umbhuqazwe eGaza. Uthe uyakwamukela njalo ukuthi inkantolo le ayitsho ngokuthi ilizwe lakhe kumele limise impi. Ngimele Studio 7 eKalahari eNorthern Cape kwele-South Africa, inguThuso Khumalo.